Well, siyananzelela ukuthi lamhlanje izikolo zivuliwe, kodwa ke eqinisweni siyananzelela ukuthi izikolo eziningi ababalisi ababuyanga. Kwezinye indawo kusuka kuthiwa nje kulaba abalisi abambalwa, abantwana bekhanya bekhona, abantwana bebehambile sibe sikolo, kodwa bekhanya bengelamba abalisi bezidlalela ema-classroom. Ukuthi ababalisi laba abanye abalutshana kade bekhona, abanye bebetshela abantwana ukuthi bazibuyele ezindlini, benanzelela ababalisi abakho. So ke umumo khanya wezikolo, izikolo zivuliwe, yebo, kodwa zivulwe ngebiso, kodwa kweqiniso akula mfundo ethatha indawo ngoba ababalisi bengekho. Labona abalutshana kade bekhona bebengafundisi, njengoba abantwana bebekhona kade bekhayela nje ukuphiwetha abantwana indlela abaziphatha ngayo. Yikwesinye umbiko esiyitholayo izikolo eziningi ukuthi bekungela bani. So kuyinto ekuhlungu kakhulu leyo ukuthi abantwana sebefikile esikolo kodwa akula mfundo ethatha indawo.
Njengenhlanganiso yezisebenzi i-ZCTU lina lithini ngodaba lona lolo?
Well, kuyinto ebuhlungu njalo kuyinto eyangisayo leyenzakalayo ukuthi kambe uhulumende mingaki iminyaka ababalisi bexoxa laye bezama ukumtshengisa ukuthi laba balemuli abafanele baziphilise, and lezo muli uze baziphilise badinga ubana bathole iholo elithile, and becace ukuthi bona imali abayidingayo kuyimali le abayevele beyihola ngale ngesikhathi kusaholwa ama-US dollars. Yimali abayikhayele ukubana bayithole, and njalo besikhayele ukuthi thina uhulumende njengoba kubekathi izikolo bezivaliwe kathi esinxa ye-COVID, uhulumende ngabe nguhulumende wabantu lobunono lokuhlakanipha okuthile, uhulumende ngawuthethe leli thuba lokuba nabize inhlanganiso zababalisi axoxisane labo ukuthi i-COVID iphele isikolo zizavulwa. So ke lapha ake sixoxisaneni sibone ukuthi siphathisana njani ukwenzela ukuthi nxa izikolo zivulwa kungabe siba le nkulumo efana nayo yokuthi abantu abalahola abantu bafuna iholo. And ungakhayela kathesi okunye sibili ababalisi uyananzela ukuthi asuke sibasole ngoba ikakhulu umuntu uyathola ukuthi i-transport iyadura kwezindawo kathesi, abantu bemjova laba ngenxa yokuthi awuzupha abatholakali abhatala ama-200 pound one way. Abemakhaya kasikhulumi, utisha sekhaya kathesi vele azoyenelise ngoba amabhasi onke amakhaya, imjova onke ihambe emakhaya ibhadalisa nge-forex, utisha uzihoyela ibhondi. Shiwa eqinisweni laba nxa sesikhanyela siyabona ndayo uhulumende sofanelake alalele into ezikhulunywa ngababalisi, azame ukuthi azi-adrese ukwenzela ukuthi imfundo yezimbabwe lathi ibe luncedo. Ngoba sabazali thina lokhu esikwenziwayo ukutshontshela imali zethu ngoba siyabhadala ama-fees, izikolo ziyakhweza ama-fees, sibhadala ama-fees, kodwa ekugcineni kwezinto zonke abantwana bafunde okuyanga. So khona okuyatshengisa ukuthi sile hlupho olukhulu olungeke lwaqhubeka lunje. Imfundo futhi ukuthi abantwana bafunde, imfundo yezimbabwe uhlonzi lawo liyehla luya phansi. Uzananzela ukuthi siyafika esigabeni sokuthi nxa usuthwela i-certificate okuthi ufunde ezimbabwe uyagcina ungasayemukelwa kwezi kwamanye amazwe ngoba benanzela ukuthi indlela okwenziwa ngayo asiyo ndlela enhle. Ilayina lo uhlonzi solwehlele abapasileyo gcina ungelasho ukuthi upasa okweqiniso yini. So ke uhulumeni ngoba unanzela ukuthi uyabulala uhlonzi lwemfundo yethu, abuye futhi asilulazise lakwamanye amazwe omakhelwane bethu. So ngokunjalo iqiniso elikhona ukuthi uhulumende masinya ngabize amatisha aqokisane labo bavumelane into lengqondo layalethi offer ezatshengisa ukuthi la uzimisele ukuthi uhlupho lolu lwababalisi lulungisiswe. Ngaleyo ndlela kuyo kuphela impendulo ezasinceda ngoba ukuthi kube le strike esihlala sikhona kathi sangazi iminyaka mingaki amatisha asekhala umsebenzi asasebenzi asekhala umsebenzi kambe kuze kube nini. Ungazibona vele uhlupho luqhuba luqeda ama-2-3 years ulo hlupho olufana nayo, kutho ukuthi kulo muntu ongaserious khonapho uhulumende kaserious ngoba ngawu-serious ngawuhlupho olusuwalulungisa lungabi lokhu luqhubeka. Abantwana behlukumezwa bengayesikolo, abatshela amatshela ehlukumezwa esebenze engatholi ukuthi imuli zabo zidubeke.